kuba lohlazo nxa ukuthi khona iyabe idlalisekile. Kodwa nxa kule mpumela ebekhona eyeza bangaphezulu kwaleso silinganiso esikhulunywayo, kuyabe kuqondile ngoba kuyabe kune-profit yakho. Okudingakalayo yimpumelo yalowo mhlangano lowo ukuthi kukhulunywani, kwavunyelwanani, kuyini okutholakileyo. Lokhu kokuqakathekileyo. So kunye lokhu ukuthi khona isigidi leso abantu belandile siyedlaliswa njalo kungaphili lempumelo ephumayo lapho akuyisonto engabanhle phambi kwabantu bezimbabwe.
Abanye sebekhuluma ukubana umongameli Mnangagwa ungani imali uyichaphaza ukwedlula owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ubona njani wena khona?
Lwana wayezele sesifunyelwe kudala nento zakhe zingananzelelwa. Lo-ke ukuhambeni kwakhe abathi sebezikhuphi izinto zakhe ukuthi khona lo usedle kakhulu imali kumbe izinganiso semali khanya siningi kakhulu esesisetshenzisiwe kumbe esisetshenziswayo, okuyinto engalunganga leyo. Nxa ukuthi khona wenza lokho ezama ukulungisisa lokho kwachithekayo ngemva kweminyaka eminingi kangaka, kuyabe kuqondile nxa elungisisa. Kodwa-ke nxa kungelalutho oluphumayo imali ibe lokhu iphuma abantu bengaholi bendlala yona ikhona ingaka ayikayekeli ukuhamba. Ngoba wathi engena laphana wathi khona ama-trips ama-foreign trips kumele encithiswe ukwedlula ama-foreign trips ayehanjelwa ngumnumzana umkhathi.
Ye, bakhona njalo abasola ukuthi kanti kungani engazithengeli indizamtshina kulokuba eseboleka ezibhadalwa inkulungwane zamadola ngehola linye.
Kuyabe kuqondile lokuthi khona ebelayo ifikile ephemeni intenge yakhe angabe ehamba layo kulale eyabe lokhu ihaywa. Ukungayeni laphana mbona azane ukuphuma izinhlalakatha zezimali laphana. Bambona azane balomqondo oqotho khona lapho abakubona benjalo. Kodwa kube sokuhlupha okwelakusasa, abanye baza ukuthi hayi imali liyani idlalisi ngakathenganga leyo nto ukuze ngiphaphe ngokuphele esiyalelane. Neminye imbono yona le eyabe ikhona ngoba iqiniso elipheleleyo kufuna ukuthi khona nxa kule kuphumela ngaphandle kumbe kusenza okwenziwayo kakube nenzuzo ebantwini, abantu bebe yibo ababhenefithayo.